Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuMfumfu 2024 ngutako kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abenza umuntu abe yilokhu ayikho khona.
Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhahlile, that's why we need that isenze awareness kakhulu endaweni yeHwanje, eMbuza, leBubi.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokunanza imisebenzi yababalisi on a World Teachers Day ngesikhathi ababalisi eZimbabwe bekhala ngeholo eliphansi lokunye. Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Valuing Teacher Voices Towards a New Social Contract for Education. Ababalisi bathi luqatheke kakhulu usuku lolu ngoba badlala indima enkulu ekuthuthukiseni uZulu. Umnumzana Lovejoy Sibanda, ophethe uhlangothi lwabatsha kunhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuba kunengi okubahluphayo.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abenza umuntu abe yilokhu ayikho khona. Then sikhangele this year itimi yethu ikhuluma ngababalisi ukuthi bakhululeke babe lamazwi okukhuluma. Ngakho sikuthatha njengomnyaka ukuthi njengababalisi sikhulume sizwiwe izinto ezisikhathazayo.
Sibona ukuthi kunengokulikhathazayo. Okunye sikubonayo ukuthi kathesi izegi iwe isisindo. Khonoko akulisindi yini khonoko?
Ababalisi bayabihlasebeli kakhulu ngendlela imali ewe ngayo. Ngoba singakhangela indlela ewe ngayo nge-Friday edlulileyo, i-government athi promise ukusinjezelela imali eyalwe ngama-unions. Sesinanzelela ukuthi ukuyala kwama-unions ukuvumela imali leyo kube yisenzo esihle kakhulu. Ngoba alubana sivumile, alubana khathesi sesikhala okungenziyo kule ndlela ade sivele sikhala ngayo.
Singathi belikhangelela ukuthi balinike malini yena le mali, le mali eliyalileyo kumi njani khonapho?
Nxa sikhangele umumo esilawo khathesi eZimbabwe ukuthi imali izidyo nangokwayo kayisela mandla isiwe kakhulu. So isikhalo sethu bekuyukuthi i-government kayisingezeleli iholo lethu ku-US dollar kulokube ilokhe ikhangele izigi abakwaziyo kamhlophe ukuthi yawa imihla nemihla.
Singathi belikhangele emalini khonapho ukuthi utitshala kumbe ngithi umbalisi ohola encane athole imali engako. Kunamalini?
Thina njengababalisi okokuqaga besikhangelela ukuthi i-government kayibuyele lapho esasikhona kudala. Siqalisa ukukhuluma siqalisela ku-540 USA liyana esasivele siyihola i-government ingakadecide ukusehlisela imali. Sibe sesikhuluma sisiya phambili. Kodwa sikananzelela ukuthi i-government ifuni kwenza khona lokho. Isikhalo zethu njengababalisi ukuthi sibuyele lapho esasivele sikhona kuqala bengakaqalisi uku-introducer imali ezozigi labo RTGS.
Ye, sizwile-ke umnumzana Mthuli Ncube lithembisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi. Lithini ngakhona?
Uhluphe silalo yikuthi imihla nemihla uhulumende uyasithembisa izinto engayenzi. Njalo futhi uhulumende nxa efaka leyo mali, kwesinye isikhathi uyabe engavumelananga lezisebenzi. Singakhangela khathesi indlela esinegotiator ngayo lo hulumende. Singathi thina Kuyabe kufana lokuhamba uyetshelwa ulutho lokwenza ngayiphi ithuba lokuthi izisebenzi zizimele zikhulume ezikufunayo.
Lo ngumnumzana Lovejoy Sibanda ophethe uhlangothi lwabatha kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende usanda kwethembisa ababalisi lezinye izisebenzi zakhe ukuba uzakhuphula iholo lazo. Mnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo obona ukusetshenziswa kwemali, utshele uTobias Mdzingwa ukuba bazakwenza lokhu ngesiphangiphangi kulandela ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe yeZimbabwe Gold.
Siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kwezigi le ntengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama-wages imiholo ithuthuke, abantu bancediswe. Kesi ukukhangeleyo ama-civil servants ngikhuluma nje siphezu kwayo indaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise elekuzena imiholo yabantu. But konke esikwenzileyo yikuzama ukuthi siqinise imali yethu. Imali yethu njengoba satsho kule golide ngemva kwayo eliyisekela likhona lelo golide, njalo saselithengise ukwenzela ukuthi khona lapho abafuna ama-US dollars ukuthi bathenge izinto phandle bakwanise ukuthenga. Okwenziwa i-Reserve Bank iyakhweza ama-interest rates angithi ukuthi kungabi lula kulaba bathi abajale ukuthi beboleka bese bengena ku-parallel market. Injalo bakuthuthukise lokho kuthiwa i-reserve requirement, kokuthi la nxa uboleka imali enye imali ingcosane iyasala i-reserve bank ukuthi ingabolekwa. Lokhu kwenza ukuthi khona abantu bangaboleki kakhulu. Konke lokho yikuzama ukuthi khona imali ekhona kumkonomi yethu ingabi ningi kakhulu, okwenza ukuthi amatsotsi bese beyithatha imali yana besisiya ngaphi, sisiya ku-parallel market. Yikho okwenziwe i-reserve bank law.
Lo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo obona ngezemali, obexoxa noTobias Mdzingwa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kwethula umbiko wakhe owe State of the Nation Address. Kwezamaphandleni ikhomishini ebona ngobukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC iqhuba uhlelo lokwazisa izinduna, abalisa, osobhuku lezinye inkokheli zomdabu esabelweni seMathebeleni North ngokwaba umhlabathi kahulumende. Uhlelo lolulandela imibiko ethi abanye babo bathengisela uZulu umhlabathi okungekho emthethweni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Uhlelo lolu seluqhutshwe ewange leMguza lezinye izigaba lapho abezakha abaxwayisa khona inkokheli zomdabu ngodaba lolu oluhlupha emaphandleni lasemadolobheni. Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo lesi uthi kuyadanisa ukuba abanye abakhokhela uZulu bathengisela abantu umhlabathi bebambisana labakubandla lezanu-PF lezisebenzi zikahulumende.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhahile, that's why when is that isenze awareness kakhulu endaweni yeWange, eMguza, leBubi. Yikho lapho kule problem naleyo khona, and abantu abakwenza khona okungosebhuku lezinye izisebenzi zikahulumende ezikangileyo, labanye abantu abakuma-party structures kakhulu kuma-lower structures abayenza izinto zenezo ezokugama lamanye nje ama-leaders e-community aba-vocal.
Unkosikazi Elizabeth Thebe wesigabeni seWange uthi kuvikile enkundleni yezomdabu udaba lolu belusegudwini lapho kuqhamuke khona indoda okuthiwa nguGumede obekhuluma ulimi lwesishona, wathi uzocela umhlabathi wakhe awuthengiselwayo.
Uyedakiwe uthi kusobhuku ekhomba ikhanda lakhe ukuthi licabane ebaphathi ukuthi langinikilendi. Hawu, mina ngithi kuyisobhuku uyamuzwa nje umfana luthi umfana lo othi asitshele ukuthi ilendi le elampha yona lamupha nga. Abe sithi akulalendi esakupha yona thina, kulalendi esakupha yona thina, wasitshela wathi ilendi uyiphiwe ngumama wakho.
Unkosikazi Thebe uthi izigaba eziningi sekuyimizi nje yabantu bokuza abenza amabhizimisi.
Kithi khona ngapha siyala lokhu sichinga njengoba sayala legushungwe lokhu sisala abantu balokhu babuya besithi bathengiselwa indawo yethu laphana, amadlelo enkomo zethu asifuni Dlamini.
Sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Phindile Ncube umholi weWange Rural District Council laye ogcizelele kulinkulumo esithi ukuze umuntu aphiwe umhlabathi kulendlela okwenziwa ngayo ngokusemthethweni.
The Ward Development Committee ichewa ngukansela leyo ndawo lamasebhuku labo secretary babo bonke in that particular ward. Xa sebevumelene ukuthi project bayayifuna bayahamba kube lama minutes aphuma kubosebhuku behlangene ukansela ayistempe i-application yakhona isisapothwa lama minutes ibuye kukansel ukuthi sizwa icwayisisa ukuthi umuntu lowo anganiwa kumbe angancitshwa.
Ngemva kwalokho Uncube uthi sokungalandela uhlelo lokubona lapho umadinga indawo angasikelwa khona kuhlolisiswe inhlalo kaZulu. Umoyo uyakusekela lokhu.
Into engiyikharja ukuthi iland ngamuntu ayifuna kahambe through Ministry of Lands osebhukala mvumo yese nganika kumbe nika abantwana basoneso sigaba but abaningi bangona abasaniki bantwana sebethengisa.
Abezakhe sebeqhubela umkhankaso lesigabeni selupane kanye lebubi kulandela isixwayiso sikahulumende ukuba labo abahlaliswa ngokungekho emthethweni kumele bebophe emtshaqana yabo behambe. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthabahlana.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga owe Studio 7 kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Debra Mokasa isakhamuzi sakoBulawayo sihlaziya eziphathelinotho welizwe kulandela ukuwa kwamandla emali yezinto.
Kahle kahle thina koBulawayo iziki icurrency vele esingayaziyo. I-currency vele esingazake siyibone kuyibona nje qo sayibone saqalisa kusesebenzi saboniswa ama-10 zig sazoboniswa futhi amadola lana ngamasiliva uphongubona nje emuntwini omebho yedwa ngumbeni wababili. So ngokuwa kwalo kathe sisizwa ubuhlungu kakhulu ngoba laba nalade belithola you find ukuthi ngithi for example mina ngilabantwana embaholela kuyinasa kwabo kuyimpenjeni ngihola 25 zig ngenyanga ngihole 5 US ngenye US lingena ekhokheshi. But you find ukuthi angizake ngike ngisebenzise ikhadi lona lelo swipe ukuthi ngiswipe ngeziki lona lelo nxa ngihole 25 ziki. Kube sokuthi laba abaku-formally employed labo bayakhala ngoba kabale bami. You find ukuthi ingxenye yethu sathi mana ngikhiphe iziki lami ekhadini ebhenki ngifake ku-echo cash. Ngiyenelisa ukuthi ngithenge izinto zami e-ecocash uzathola ukuthi izitolo ziyala leyo e-ecocash. Wethu sithi uyathi hayi ngile khadi ngifuna ukudla bese bethi i-network i-down. At the end of the day ugcina uzothatha lona leli yusa lakho esikhwameni owadula lo mebhadula igcinile kumbeni uthunyezelwe ngabantwana kumbeni uthengise something njengoba nathina sizithengisayo ugcina uzuthenga ngalo. Ngibe zesemashopini-ke thina sihlale emalokitshini emagogweni oti okulabo umagrusa okhava okulabo magrusa labo abesintwini labo vele ngabalisondeli kilo iziki vele ngabalazi. Ibahle bathi lokumthina wokuswayipha lo wasilawo kumbeni ecogage i-network down sisebenzisa imali zaphandle ama-US funa lawa lamarandi.
Bayabonakala yini abatshintsha imali beyisa kuma-US dollars?
Bakhona ezindaweni zabo kodwa angikwazi ukuthi sebesebenza njani ngoba uyathi ufika kibo futhi nxa kuwukuthi ufuna yona izigi lelo ufuna kumbeni othini sebesenza khona plastic money ukuthi wena uyabaqhubela i-US dollar lakho kumbeni lesey ufuna ukuthi uthenge like amagetsi sebekuthengela bona ngefoni. So yikho lapha sebedila khona kakhulu kodwa ukuthi ungababona beliphethe imali koBulawayo hayi alikho bantu tshwane ungabona bekhona koBulawayo kusho ukuthi ngabavela kwamanye amadawuni For example, from Kwero, maybe we say a go Harar, rebuye bo song amapas, maybe the enzi it business level we change imali. But also go kona gatesi yona de plus manu uti niyamkuwe la mina yami male pila yo kote ene nige ngayaziyo dialompongo bona isi kona isi sevenza je ukuthenga amagetsi ukhansile wakuvala konoku ukuthi abantu bengazobhadala ngeziki kunje mina ngithatha ikhadi lakho sisi wena ngunika i-US ngithatha ikhadi lakho ngiyoswayipha ngibhadale i-city council so bebesithi ungaswayipha kukhanya sokuphuma elinye ibizo elingasilo Debra bebengakuvumi so ngokunye lakwade sokuvala ukuthi imali zingangeni lokuthi zisebenze so at the end of the day mina bengihlala le-US lami la uhlalele imali yakho kuziki iziphele engunanzeleleyo kuphela ithenga kuphela i-juice card lalo ngeplastic imali yona leyo ukuthi awuliboni uyachaya kuphela ama-figures okuphuma ama-figures kusuka kube nzima sibili ngoba even le-transport ezisemthethweni amakhombi la asemthethweni asezebhadalisa ngokuthi dollar for two if dollar for two it means wena uyi-10 rand lami ngiyi-10 rand ulihambe umangweni uliphenduke futhi dollar for two so vela kula lapho esingathi khona izigi yasebenza iwile lapho ewele khona ezikhwameni zabo bona abayaziyo thina vele kithi kuyafana lakho ngoba zinyuzinje
leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mokasa isakhamuzi sakoBulawayo okhuluma ezimele asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Langala puma lendaba Langala puma lendaba Lashona lendaba Langala puma lendaba Langala puma lendaba Lashona lendaba
Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla Usebelethile umntwanyana welupane oleminyaka yokuzalwa elichumi lantathu 13 obikwa wadlwengulwa wamithiswa ngumfundisi Lumntwana ubelethele esibhedlela sempilo koBulawayo njalo uthole indodana Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa ophathisa lumdeni
Sengamhlophe bantu umntwana ukhululekile ngokutsho kwakhe umama uanti wakhe umntwana uright usesimene sihle kakhulu lo mama wakhe
njengoba engumntwana nje omncane kazange ahlangane lobunzima yini ekubeletheni okungenza umuntu acine ebelethiswa nge-cesarean
inkosi yasithwala yasimela akazange abelethe ngesiza ukhululeke kuhle umntwana ukhululeke kuhle
uma dlwengula yena ungapi sikhuluma kanje
kuleli cala ngizange ngathanda ukuthi ngilandelele ngoba kulokho kulabanikazi engiyakuzwayo kuphela ikuthi kwakumele bayingene e-court yokugcina kwasekubonakala ukuthi umntwana usezabeletha ungcono umntwana abelethe uqala asazi ke okulandelayo ngoba lokho benguzama mina ukuthi umntwana athole ukubeletha kuhle ephephile athole unakakelwa ungaphezulu
Njengoba wachiya isikolo eku grade 6 uyafuna yini ukubuyela esikolo lomntwana nxa ingane yakhe isikhula khulile
Mama wengane umntwana isifiso esihle esikhona siza ke sithi ukuxoxa laye njengoba njalo futhi esesezandleni zabe social welfare bafikile ngisho bafikile bayambona umntwana siza ke sithi ukuxoxa laye sizwe ngemfundo yakhe ukuthi uzimiseleni ukuthi angabuyela afunde ayeluleke umqondo umntwana akwazi ukumelana lobunye ubuqili njengoba esakhula nje angafunda kungaba ngcono asazike kubazalini laphana ukuthi inzuzo yakhona enjani ukuthi umntwana aqhubeke ngokufunda lokondla umntwana futhi oselomntwana sizathi ukuxhumana labo abazali umntwana azikhulumele laye ukuthi uyafuna yini ukuthi aqhubeke kumbe ayenze okunye okungamphilisa empilweni yakhe kungaba into enhle kakhulu
kuyini okungenziwa mfundisi kungaba nguzulu kumbe uhulumende ukwenqabela ukudlwengulwa kwabantwana
ukunqatshelwa kwakho lokhu kufuna izifundiso abantwana bafundiswe ukuphila kwabo ngaphandle njalo abazali kuqala basondelele abantwana basondelela abantwana babe open ebantwaneni bavuleke ukuthi abantwana basondele babazise ezinye zezehlakalo ezibehlelayo ngoba abazali kwesinye isikhathi baqhelelana nabantwana ekuxoxisaneni babafundise futhi lempilo ngaphandle lokuthi kulezifo ezikhona abafundiswe abantwana ngabazali umlando omkhulu siwubeka ebazalini uhulumeni asikwazi ukuthi singagcela uhulumeni abazali yibo abaletha abantwana ekuqondeni babe bencediswa labezokholo emachurchi bencediswa khona kungumoya kufuna abantu baphume ngamandla bakwazi ukukhuleka fuze uNkulunkulu angasimela akhulise usaba lwethu lona lolu esithi thina silusabisile lengalo yomthetho iqine isondele ngamandla ihlanganise abazali labantwana
hayi siyabonga mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
hayi kubonga thina siyabonga kakhulu oba uNkulunkulu esesamukelise isibusiso phela iBhayibheli ithi yona kwamahubo 1:27 abantwana bayisibusiso esivela kuJehova sesamukele umntwana isibusiso esivela kuJehova siyambonga uNkulunkulu kulokho sizohlala simbonga siyabonga kuba lana
lolo bekulohlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungami Linkomo
njani balaleli bomsakazo weStudio 7 sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezinqotho ama videos imifanekiso lokunye ngena nelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho
Hello abaculi bethu liviki sihamba leqembo lerumba elizibiza ngokuthi Mkhalandoda Express Band liphethe isingu yalo entsha elesihloko sithi abazalwane leli qembo lidabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa nanti ilunga lalo uSoviet Chuma exoxa loNtungami Linkomo weStudio 7
sanibonani lonke ngikhuluma nje ngingaphansi kweqembu lemkhalandoda express then iqembu lidabuka phansi le emkhalandoda enkanye emaphandleni komnyama bambili emkhalandoda ngihamba lalendoda ezibiza ngo-0 kuyikuthi iqembu ngelakhe lemkhalandoda express then sahlangana safisharana njengomuntu nje umalume lomzukuka okuyikuthi ukuthi asikho sonke full time ngile qembu eliqaliweyo elizoqala nje ukukhiqiza ingoma zalo from next year iqembu kuthiwa yimkhalandoda star
kumana lani balithola njani
iculo mangabe umuntu elithandile elifuna uyangithola ku WhatsApp noma kuma straight calls ku 0780368488 kushuthi mangabe ungaphandle kwe South Africa udinga leyo code u +27 bese uyangitheka ku WhatsApp ungibonge nawe ngokungibonga ngakho ngendlela nje esibongana ngakhona uyangithola nje isizathu track mangabe futhi nakhona ifuna ibe ku CD siyakufakela mawuyifuna ube ku USB siyakufakela kodwa nakhona mangabe uyifuna ibe ku WhatsApp iyatholakala nakhona ikhona nje yona
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
ngibathembisa okuhle kodwa okuzoqala next year under iqembu imkhalandoda stars ngibathembisa okuhle kodwa under imkhalandoda stars ngilungiselela ukukhipha i-album elengoma ezingu-7 ukuqala nje kwa-early next year
kanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni oyivalelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.